VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Lichona njani mthokazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngomvulo mhlaka 1 kumabasa 2019 nguntungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
we want to assure everybody in this country,
sifuna ukuthembisa umuntu wonke oselizweni lethu ukuthi senza konke okusemandleni ethu ukubona ukuthi umuntu wonke uvikelekile. Isisekelo sethu sombuso sivikela wonke umuntu, ngakho kungumlando wethu ukwenza lokho.
Uhulumende wele South Africa sekhuthaze amapolisa ukuthi aphuthume abophe abamemethekisa udlakela ekuhlaselweni kwaba kwamanye amazwe okuqhubekayo kulelo lizwe.
Uhulumende ulakho ukuthi aqakathekise abalimi, ikakhulu laba abalima ugwayi, ngenxa yokuthi yibo abasilethela imali yaphandle, imali ye-US dollar elizweni. Ngakho ke nxa esebaphatha ngendlela enje, lokhu kutshengisa ukuthi sizalahlekelwa sibili linani labalimi abalima ugwayi.
Abalimi begwayi bakhala ngendlela entsha yokubabhadala ngedola lemelika esetshenziswa lonyaka ngamankampani athenga isilimo sabo emkambo yegwayi. Umkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa uthi kulesandla esibi esingenele kukhetho olwenziwe ngempelaviki elokitshini le-Country Park koBulawayo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uhulumende wakwele South Africa sekhuthaze amapolisa ukuthi aphuthume abophe abamemethekisa udlakela ekuhlaselweni kwaba kwamanye amazwe okuqhubekayo kulelo lizwe. Le nkuthazo ilandela umhlangano oqhutshwe ngabakuhulumende bendawonye labameli bakwamanye amazwe kwele South Africa ngemva kokuqhamuka kodlakela lokukhethana ngemihlobo KwaZulu Natal eLimpopo. LaseLimpopo kubika intatheli zindaba yethu uBenedict Nhlapo.
Inkuthazo yenziwe inkosikazi Lindiwe Sisulu, umphathintambo wezobudlelwano beSouth Africa lamanye amazwe. Inkosikazi Sisulu utshela bezindaba ukuthi sekubunjwe ikomiti ehlanganisela abameli bakwamanye amazwe, inhlanganiso ezizimeleyo, amapholisa lezinye ingatsha zikahulumende wakwele South Africa ngenhloso yokuqeda du uhlupho lokuhlaselwa kwabakwamanye amazwe.
We want to assure everybody in this country,
sifuna ukuthembisa umuntu wonke oselizweni lethu ukuthi senza konke okusemandleni ethu ukubona ukuthi umuntu wonke uvikelekile. Isisekelo sethu sombuso sivikela wonke umuntu, ngakho kungumlando wethu ukwenza lokho.
Lomhlangano ulandela ukuhlaselwa kwabakwamanye amazwe eDurban esabelweni sakwaZulu Natal kanye laseLimpopo. EDurban amakhulu ezalwane zakwamanye amazwe abaleke ayacatsha enkambeni zamapholisa. Kuphinde kwatshiswa amaroli atshayelwa ngabakwamanye amazwe, abatshayeli bawo besetheswa umlando wokuthathela izalwane zakwele South Africa emsebenzini. Sekubuye kwavela njalo ukuthi kulomlayezo ogijima kuhlelo lokuxhumana olwe-WhatsApp uxwayisa abakwamanye amazwe ukuthi baphumele izweni kungakedluli ukhetho lwamhlaka 8 Nkwenkwezi, ngoba kungehlula lokho bazawukhomba olotshwala. Kodwa unkosikazi Sisulu uthe abantu bangesabi ngoba iningi yale milayezo ngamanga, kanti amapholisa azasebenza gadalala ukuthi lokho kungenzakali. Abakwamanye amazwe-ke bona bakhala ngokuthi kudala kulokhu kusethulwa amakomiti nenhlelo zokulwisa ukuhlaselwa lokhu, kodwa kuqhamuka phose minyaka yonke. Kodwa-ke ummeli we-Democratic Republic of Congo kwele South Africa umnumzana Ben Mphoko uthi ngeke bagoqe izandla ngesizathu sokuthi inhlelo ezizanywe phambilini sezehlule.
We can't stop. We need to continue to find answers.
Ngeke sime singenzi lutho. Kufanele siqhubeke sidinga isisombululo. Ngibone ukuzimisela okukhulu kubaphathi ntambo ababili ebesilabo lamhlanje. Amapholisa kanye labameli bakwamanye amazwe ngibone ukuzimisela.
A sense of commitment.
Le yinto egcizelelwe ngobona ngoqhutshwa kwenhlelo zenhlanganiso yezizwe zomhlaba kwele South Africa e-United Nations, unkosazana Bekele Thomas, yena okudaze zonke inhlangothi ezithintwa ilolu daba, ukuthi ziqaphe ngamehlo okhozi ukubona ukuthi uhlelo lokulwisa izenophobia olwethulwe South Africa mhlaka 25 Mbimbitho lonyaka, lalezi osokuvunyelwane ngazo khathesi ziyagcwaliseka ngokupheleleyo.
We have to assume our responsibilities and make sure.
Kufanele sonke sidlale indima yethu sibe leqiniso lokuthi lolu hlelo luyasebenza. Ukuze ngomnyaka ozayo singaphindi sihlale phansi futhi siphindaphinde sikhuluma ngento yinye.
Again and again and again.
Ngosenjalo umgcinisihlalo wenhlanganiso ye-African Diaspora Forum njalo esizalwane saseZimbabwe uMnumzana Vusi Moses Banda uthi ihlolisiswe inhlanganiso yakhe itshengisa ukuthi lokhu kuhlasela. Ukubuke ngesikhathi kuhlaselwa izizalwane zakwele Malawi ebesetheswa icala lokuntshontshela enye imuli yakwele South Africa eDurban.
Esikukhuthazayo ukuthi abelungu lamaphoyisa kubalulekile ukuthi babophe bonke abantu abephula umthetho, abantu bahambe bayogwetshwa ukwenzela ukuthi abantu babekwazi ukuthi izaphula umthetho azidingakali emphakathini. Yikho kuzosiza ukulungisa le nxushunxushe khona esifundani sase-KZN.
Ngosenjalo imbiko engakaqinisekiswa ithi abachayeli bamaroli abadabuka eZimbabwe leMozambique bafunga bagomela besithi labo bafuna ukutshisa amaroli adabuka kwele South Africa azangena kulawo mazwe. Abameli bakwamanye amazwe laba bazahlangana futhi ngolwesihlanu besemukela umbiko wamapholisa oveza isisusa sokuhlasela lokhu kanye lokuphendla umhlahlandlela ozahle ukuqededu. Yimele 27 Johannesburg kwele South Africa. Ngiyu Benedict Nhlapho.
Abalimi begwayi bakhala ngendlela entsha yokubabhadala ngedola lemelika esetshenziswa lonyaka ngamankampani emikambo lapho abathengisela khona isilimo sabo. Kubika uGibson Bebe.
Abemikambo yokuthengisa igwayi bathi babhadala abalimi ngemali yohlobo lwama-RTGS ukuthi abafuna ingxenye yemali yabo. Ngedola lemelika kumele baqale babhalise amabizo abo ahanjiswe ebhanga elikhulu lelizwe ele-RBZ lapho abazamele banikwe isilinganiso samachumi amahlanu ekhulwini 50% semali yabo yonke. Umphathi ntambo wenkampani yeBoka Tobacco Flows unkosikazi Rudonya Kushka uthe udube ukuthi iningi labalimi likazwisisi leyi ndlela entsha yembadalo.
I think one of the reasons is maybe the farmers are not understood the payment process yet.
Isizathu sokungabuyi ngobuningi yisokuthi abalimi abakazwisisi indlela yembadalo yalonyaka ngoba kwaba le nguquko esehlukene le ndlela esasibhadala ngayo kweminye iminyaka. Ukubuya kwe-interbank exchange rate sekukhathaze abalimi ngoba abasazwisisi okumele bakwenze ukuze bathole imali yabo ngedola lemelika.
Okuhlupha abalimi ukuthi ukuze bathole ingxenye yemali yabo ngedola lemelika kuyamele baqale bevule ama-nostro account wona abangakawazisisi ukuthi asebenza njani. Phezu kwalokho imali yabo kuzamele ithenge idola lemelika ngesilinganiso se-interbank market esamadola amabili lengxenye $2.50 RTGS.
We pay them 100% of their proceeds in their RTGS account.
Thina sibanika inzuzo yabo epheleleyo ngemali ye-RTGS, kodwa nxa befuna imali yabo ngedola lemelika babhalisa amabizo abo kithi siwahambise e-TIMB eyiyo ezawasa e-RBZ lapho abaza kuyaphiwa imali eyisilinganiso samachumi amahlanu ekhulwini elilodwa 50% ngedola lemelika kunzuzo yabo yonke.
Wasebenzela emkambo weBoka uMnumzana Thabani Nkomo uthi uhulumende bekumele esebenze le mikambo yegwayi ukuze bancede abalimi ukubavulisa amanosu account ngoba kudingakala amachuma amabili amadola emelika i$20.
Yebo, uhulumende ulakho ukuthi aqakathekise abalimi ikakhulu lapha abalima ugwayi ngenxa yokuthi yibo abasilethela imali yaphandle, imali ye-US dollar elizweni. Ngakho ke nxa sebaphatha ngendlela enje lokhu nje sithi sizalahlekelwa sibili linani labalimi abalima ugwayi, okuyinto embi ikakhulu kunotho yethu sikhangela ukuthi sidinga imali yakwamanye amazwe ukuthi ingene elizweni.
Inhlanganiso ye-Tobacco Industry Marketing Board TIMB ngeviki ephelileyo ikhweze imbadalo yokuthengisela igwayi emkambo e-auction isuka kumadola amane lengxenye i-$4.50 isiya phosa kwayithoba minombili i-$7.70. Umnumzana Pascal Madiri uthe lokhu kwengeza indleko yabalimi ngoba intengo yegwayi lonyaka iphansi.
Intengo yokuthengisela ugwayi ngama-US dollar koluhlazo ngoba intengo yogwayi iphansi kakhulu, ngakho kuzatshiya abalimi bengenalutho.
Intengo yegwayi kusisindo sekilogram elilodwa ibithengwa nge-$1.66, okuyintengo ephansi kakhulu kulinganiswa neminyaka edluleyo. Inhlanganiso ye-TIMB ithi kuze kube namhlanje sokuthengiswa igwayi elisindwe sedlula kancane inkulungwane ezingamakhulu amahlanu 529,000 kg, okuyisilinganiso esincane nxa kuqhathaniswa lanyakeni isikhathi sinye lapho kuthengwe izigidi ezidlula amakhulu amabili lengxenye 252 million kg. Ngimele iStudio 7 useHarare, ngingu-Gibson Bebe.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimxoxo ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Umkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa uthi kulesandla esibi esingenele kukhetho olwenziwe ngempela sonto elokitshini le-Country Park koBulawayo. Eloba enkundleni yokuxhumana e-Twitter, uChamisa akavezanga ukuthi isandla asichoyo ngesikabani, kodwa uthe ibandla lakhe lizathatha amanyathelo aqinileyo. Ibandla le-MDC linqotshwe ngeleZANU-PF kukhetho lokudinga ukansila ka-Ward 28 ozamela i-Country Park. Lokhu kudanise kakhulu abalandeli baleli bandla ngoba ibandla leZANU-PF ebelimelwa ngumnumzana Kidwell Mujuru belingela ngitsho lo kansila oyedwa kumansipala wakoBulawayo. Ibandla leMDC belimelwe ngamalunga amabili uNkosazana noMagugu Mloyi lomnumzana Colette Ndlovu. UChris Gande weStudio 7 uxoxelo umsekeli wesikhulumeli seMDC koBulawayo umnumzana Edwin Ndlovu wambuza ukuthi kanti vele kuhambe njani.
Okokuqala, iZANU-PF irege ngokuthenga abantu kusele amalanga amabili ukuthi kuvodwe. Abantwana beZimbabwe lezinye inhlanganiso bekhiphe impuphu bakhipha irayisi ukuthi iyencedisa abantu bechimanimani abehlelwe ngucyclone Idai. iZANU-PF yasithatha-ke lokho kudla ngoba abantu bakithi kakhulu emadolobheni behlupheka bayathiwa lokho kudla ukuthi bavotele-ke owezANU-PF. Okwesibili, sikhangele i-aphathi. Abantu kabaphumanga ngobuningi ezindlini oba sikhangele ukuthi abantu abaphumileyo kabafikanga ingxenye yalabo abavota ngomnyaka ophelileyo ngo-2018. So abantu abaningi abaphumanga ezindlini. Nxa kube njalo, yikho kunike iZANU-PF ithuba njalo lokuthi inqobe ngemva kokuthenga abantu ngokudla. Yebo, kambe kwenzakele konke lokho, kodwa-ke lathi njengebandla le-Movement for Democratic Change kusamele siyehlala phansi sizinuke amakhwapha kunengi nje esingazange sikuhambise ngendlela. Okumele sikuqondise, sisondele ebantwini, silalele abantu abakukhulumayo. inkokheli zethu zonke zisuke zivela ebantwini.
Khona vele kuhambe njani ukuthi kube lamalunga amabili ameli ibandla?
Ye, ikho ngikutshela ukuthi ngokunye okumele sihlale phansi sekulungisise. Umkhuhlane lo uqale ngomnyaka ophelileyo sesiya kukhetho ke lukamongameli lwabantu bedala lephalamenti lama-councillors ke i-general election. Lapho waqalisa khona umkhuhlane nalo wama-double candidate. Manje ke sikubona ke uqhubekile waze wafika ke ngayo kulesi sikhathi. So ke umongameli webandla ke u-advocate Chamisa ke ukhulumile ukuthi hayi kube ngokokugcina khona lokho sezafaka ke unyawo lwakhe phansi abona ukuthi akwenzakali njalo ngoba kwesinye isikhathi inkokheli yabe icabanga ukuthi izinto zilungiswa ke ngendlela kade etshelwa izinto ezingayisizo phansi kungenziwa kuyikho. Mbona ingani nje into ezalungisisa ke usekhulumile umongameli webandla ke unelson Chamisa ukuthi hayi kube ngokokugcina ukubonakala kudla ama-candidates amabili ethethweni.
Umnumzana Edwin Ndlovu ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC kwaBulawayo obexoxa ecingweni lo Chris Kande weStudio 7. Ku-Life Talk lamhlanje sikhangela ukunqoba kwebandla le-ZANU-PF kukhetho lokudinga ukhansila welokishi le-Country Park kwaBulawayo ngempelasonto. Thumelani i-text message kumbe i-WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Abenhlanganiso enceda abafundi ngokubabhadalela indleko yezifundo lokuthunga impahla lokudla eMopane Foundation International bebambisane labenhlanganiso ye-Inspire Women, Men and Children sebesungule uhlelo lokufundisa abazali, ababalisi labafundi ukuthunga imvunulo esetshenziswa ngomama lamantombazana nxa besesikhathini. Kubika intatheli zindaba yethu u-Anastasia Ndlovu.
Iningi lamankazana afundayo ngesikhathi besemfuleni bayehluleka ukuya esikolo ngoba bengela mpahla yokuvitsha okubangela ukuba basalele emuva kwezemfundo ngoba nyanga zonke phose iviki bayabe bengayi esikolo. Oqhuba uhlelo lokuthunga imvunulo yokuvitsha unkosazana Nozithelo Ncube uthi uhlelo lolu balusungule eShurugwi njalo bazaqhubeka kuzo zonke izikolo ezilabafundi ababancedisayo.
Sihambe saqalisa uhlelo lwama-reusable sanitary pads. Uhlelo lolu luphathisa kakhulu omama, amankazana, especially lapho silama beneficiaries khona. Izikolo zonke ezi-under iMopane Foundation International sizaqhuba uhlelo lolu. But okwakhathesi uhluphe esibhekane lalo imali ezokuthenga i-material lokuthi sesihamba siyafika ezindaweni zonalezo ezilama beneficiaries ethu.
Ababalisi labazali beNdlondlo Primary School eShurugwi South abedlula amachumi amahlanu bebethe gwaqa ngolwesithathu befundiswa ukuthunga imvunulo yabomama engageziswa isetshenziswe njalo nje okweminyaka phose emihlanu. Unkosikazi Laita Chatenga uthi uhlelo lolu luzabanceda ikakhulu amankazana asasesikolo ngoba iningi labo selikhulile.
Abantwana bethu abangamankazana baduke okumangalisayo. Thina yethu sesikhulile, sakhula dabula ingubo. Kodwa abantwana ngathi sesikolo liyakwazi ukuthi ama-grade 7 wona lakhona pakondlolo amanye evele esikhathini sahamba kudala. So kuzasinceda sibi.
Umbalisi weDlondlo Primary School unkosikazi Sekayishura uthi sebezathunyela abafundi babo limvunulo esikolo ngoba bavame ukuwona izigqoko laleyo ethengwa emavinkilini isidula kakhulu.
lisi zatvesi tunga sinika bantwana even lapha esikolo baya spoiler kuchi kuti kubuya sinceda kakhulu amapedza ayadura kuchi kuti lokhu yiko kuchipileyo
esinye isakhamuzi esiphatheke ezifundweni zokuthunga izivitsho unkosikazi Rita Ndlovu umgcini sihlalo wendlondlo primary school development association uthi lolu hlelo luzanceda kakhulu ngoba iningi lamantombazana bezintandane bengela ababanakekelayo
uncedo lolu luhle kakhulu mntanami ngokuthi thina njengabazali sesiyancedana labantwana bethu kwesinye isikhathi umuntu uyabengela mali xa nxa engela mali angathola lokhu kuyanceda kakhulu luncedo oluhle efani lolu emuntwini ongela mali anti uyabona ukuthi kathesi abanye abantwana bezikolo lapha bayahawula abanye abantwana bona laba elibancedisileyo laba uyabe erhawulile mntwana kungela lutho lokubamba umzali sowafa ugogo sowafa ukhulu sowafa so nxa sokubuye kunje kuyanceda
unkosikazi Jester Ndlovu uthi uhlelo lolu luzanceda hathi intandane zesigaba kuphela kodwa labaswelayo
sifundisa lunye uhlelo lokuthi sizalungisela abantwana bethu ukuthi bakwanise ukuzigcina nxa sise esikhathini esibi bazigcine sithola into yokuthi ungagqoka ubuye uwatshe ichawe iwome kwalalokhu esithenga amaphedi adulayo mayi babo ngithabe kakhulu njengobana limbone ngiseka ngani ngaze ngiqamuke ngithabe kakhulu ngoba ligcina intandane zenu lezingasizo zenu inyembezi ukakhulu kufili ngoba lingenzela into engingazange ngiyibone ngiyabonga
unkosikazi Veronica Gwizi ubonge abemophani foundation international ethi baluthandile uhlelo ngoba impilo inzima kulezi insuku bacela ezinye njalo inhlelo ezizaphakamisa abafundi kulesi sigaba
lolu hlelo siluthandile kakhulu ngenxa yokuthi siyabona ukuthi izinsuku zinzima la futhi abazali ukuthi bathole imali lezana zokuthi bancedise abantwana babo especially amankazana imali zangkhona ziyahlupha so siyalubonga lolu hlelo lokuthi lincedise abantwana bethu abalapha esikolo besithanda ukukhona khona ngabe futhi babuya futhi lezinye inhlelo ezakwenza ukhonko nalathi sikwanise ukuphathisa abantwana bethu lapha
inhlanganiso yemophani foundation international inenhlelo zokuphathisa abafundi ezikolo zemfundo yaphansi laphezulu echolocho eshirugwi enkayi ekhezi lematopo isiyanelise ukubhadalela abafundi imali yesikolo ukubathengela amabhuku amayunifomu lokudla kulolu hlelo olutsha bathi baqoqa ukufundisa ababalisi labazali balezi izikolo ukuthunga imvunulo yabesifazana uma besesikhathini intengo yemvunulo esetshenziswa kanye ilahlwe isuke yaqonga okwesabekayo kusukela ngomnyaka odluleyo ngimele iStudio 7 ngiseshurugwi South ngingu-Anastasia Ndlovu.
Inhlanganiso elwela amalungelo abathengi eNational Consumer Rights Association ithi umndeni olabantu abahlanu eZimbabwe usudinga imali ephezu kwe 3,000 RTGS dollars ngenyanga ukuze wenelise ukuphila kuhle njalo uhlawulele indingeko zawo ezimqoka ezigoqela irent ukudla lokunye okuthiyeneyo. Kodwa inhlanganiso le ithi abantu abanengi kabayenelisi limali okusuke kubadlise imbuya ngoluthi. Sixoxele sikhulumele salinhlanganiso umnumzana Efidlela Ncube.
Ungakhohlwa ukuthi leyo mali esiyibalayo siyabe singakhulumi nge-school fees, siyabe singakhulumi ngemali yesibhedlela, siyabe singakhulumi ngemali okumele ibekwe eceleni yokuthi ikungcwabe, siyabe singakhulumi ngama-insurance ezindlu, singakhulumi insurance yezimota lakho konke okunye ofanele ukuvikela, siyabe singakhulumi ngemali yakho yokuthi ubugadi usiye ekhaya usiyakhangela izifuyo zakho usiyakhangela umuzi njengoba uyabe ulawo mhlawumbe ekhaya, siyabe singakhulumi ngomuntu ohlezi endaweni njengedolobheni lapho-ke kuyabe kuvele kufunakala khona irent eku 500 kusiya ku 1000 sibala umuntu oyabe ezihlalele nje mhlambe lokuthini kufunakala i 200 kuye laba abanye imali abayidingayo abahlala emasuburb abahlala emadolobheni badinga imali engale kuka 3000 ebond ukuthi nje baphile impilo yena leyo elingeneyo engayindawo.
Bunganani ubunzima ongathi abantu beZimbabwe babhekane labo?
Izinto zonke sezakhwela bathwala nzima kakhulu, ukukhwela yonke into, ukukhwela ushukela, ukukhwela cooking oil, ukukhwela amahlamvu, ukukhwela yonke impilo liyana ekade ikhona izolo lokho. Ungakhumbula izinto ngendlela bezithengiswa ngakhona emalangeni wona ladlulileyo, ikakhulu kumnyaka odlulileyo. Seziphindwe izikhathi eziningi, kathathu, kahlanu kusiya phezulu kulale kade izwe lokuthengwa ngayo, kodwa amaholo kakhwelanga. Lokho kume khona lapho, kanti kungakhohlwa futhi ukuthi abantu abaningi eZimbabwe abasebenzi bathwele nzima kakhulu, kodwa imali yonke yona leyo iyadingakala ukuthi baze baphile bondle abantu babo. Ngakho-ke kulobu nzima obukhulu obungenza ukuthi kusiya phambili kungamangalisi nxa ungabona abantu sebetoyitoya futhi sebesemgwaqweni kumbe sebekhalala imisebenzi behlezi ngkhaya ngokuba impilo yakhona inzima. Bafuna ukuthi baphiwe imali yaseMelika okuthiwa ngama-US dollar, uhulumende uthi kalayo, amakampani athi kalayo ngokuba kabayiholi. Bafuna kwezelwa imali yona le yama-RTGS dollars kuthiwe kayikho, kodwa izinto esitolo ziyakhwela njalo nje, impilo yakhona iya incipha, bayakhanywa abantu bathwele nzima. Abantwana sebehamba bengadlanga esikolo okuya kwenza ukuthi bangapasi esikolo, abanatha amaphilisi sebetshona bengadlanga osekusenza ukusila kwabo kwenziwa, izintandane zilalela zingadlanga zitshona zingadlanga, ogogo batshona bengadlanga. Kanti ungakhohlwa imali esikhulume ngayo liyana, sisithi thina imali edingwa ngumndeni kodwa sikhuluma ngomndeni wesikhiwa owabantu abamnyama umkhulu kakhulu umndeni, ukhuluma ngabantu abangu 10, ukhuluma ngabantu abangu 15 ngokuba silalokho okuthiwa yi-extended family. Sondla izihlobo zonke zihlala khona lapho. Izintandane zethu abantu abamnyama kazigcinwa nguhulumende siyazigcinela, abafelokazi kabagcinwa nguhulumende siyazigcinela, ogogo labokhulu abagcinwa nguhulumende siyazigcinela. Ngakho-ke imali egcina idingakala ukuthi wondle umndeni womuntu omnyama, hhayi owamakhiwa lo wabantwana abahlanu, abantu abahlanu inkulu kakhulu. Uyabe usudinga imali eningi kakhulu ukuthi uze uphile impilo elingeneyo, hhayi enothileyo elingeneyo nje. Ngakho iholayo imali yona leyo kunzima.
Umnumzana Efidlela Ncube yisikhulumeli senhlanganiso elwela amalungelo abathengi, National Consumer Rights Association.
Wobanini sikukhuza, wobanini sikukhuza, sithi yekeli msebenzi yakho emibuzo phelejini.
Sigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje ngaleyo ngoma emnandi exwayisayo njalo. Ukusiphetha ezo suku sikhangele ebezihamba phambili. uhulumende wele South Africa sekhuthaze amapholisa ukuthi aphuthume abophe abamemethekisa udlame ekuhlaselweni kwaba kwamanye amazwe. Kwanele mthwakazi likhumbulelo yalandela uhlelo lwe-Live Talk olivalelisayo ngontungamili Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku-Studio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.